esiqinisekise vungu egweru omunye wabancintisayo ngobriski ncube yena ke ozelwe mhla ka 28 mbimbitho ngomnyaka ka 1993
ngizelwe ngomnyaka ka 1993 mhla ka 28 ngomunye wabantu abatsha abancintisayo kukhetho lokuthi ngumeli wedale ephalamende kuvungu constituency. Ngimele ibandla le-Alliance for the People's Agenda elithunganyelwa ngubaba uNkosana Moyo.
Umnumzana Brisky uthi ufuqayo ukufuna ukuthuthukisa impilo yabasakhulayo ethi abanye abasakhulayo laba bathole nzima njalo balahlekelwe yinhlalakahle ngenxa yokuhlukuluzwa ngumumo welizwe.
Abantu bazama ukuthi kuthiwa khona njengabantu abatsha singabathungameli bakusasa. Okuyinto mina ngisho khona hhayi akwenzi ukuthi kuthiwe singabathungameli bakusasa. Singabathungameli namuhla kusiye empilweni yakusasa. Kungenxa yani ngoba impilo esiyiphila namhlanje ayisiyo madlwane kodwa impilo sibili. Phecelezi, it's not a rehearsal but a reality. So ukuthi kuthiwe thina singabathungameli bakusasa kini phose ngithi akwenzi lokho. Xa ungakhangela imbali yamazwe omhlaba wonke aphumeleleyo. Aphumelele ngokuphatheka kwabantu abatsha ezintweni zokwenza ezintweni ezizokwenza ngomnotho langentuthuko langepolitics nokuthungamela. Lokho yikho okungifuqayo kwakuqala ukuthi ngimele abantu abatsha endaweni zombusazwe endaweni zentuthuko le ndaweni zomkhonomi.
Ebuzwe ukuthi useke wathungamela na, uthe useke waba ngumkhokheli wabafundi esikolo sezinga eliphezulu eLupane State University.
Ubuthungameli kayisiyo into entsha kimi. 2018 to 2014 bengingumongameli weLupane State University Adventist Students Association. Ngabuya njalo ngakhethwa ukuba ngumongameli waleli qula ngo-2015 kusuka ku-2016. Ngo-2015 njalo bengi-part of i-delegation kumbe abathunywa yi-university ukuyamela i-university ku-African Union Model Summit yona eyaqhutshelwa e-Women's University of Africa. Mina-ke ngihambe khona ngimele umphathintambo wezokudlelana lamanye amazwe welizwe lemadagascar phecelezi madagascar minister of foreign affairs.
Uthi evungu bancintisa bengabameli abayisishiyagalolunye njalo uyathemba ukuthi uzancinta ekhethweni ethi abantu bayamazi njalo uhleli labo esigabeni.
Okwenza ngikholele ukuthi nginganqoba kulolu khetho yikuthi indaba yami icacile kubantu basevungu ukuthi khona ayisiyo ndaba yebizo lephathi, ayisiyo ndaba yokuba lemali, yokuba nesitolo, yokuba nezimoto. Kodwa indaba yalokho, what's best for our constituents? Kubantu abatsha ngithi mina, besiqiba sitshela amanga ngenxa ezinye sisetshenziswa. Khanye sisikhathi sokuphakama, siphatheke, sivuse siphakamise isigaba sethu. Kubajeza ngithi mina, cabangani ngabantwana abagcinile emagumeni. Kasivoteni. Sivotele umuntu omutsha elizakwanisa ukuthi nxa esehluleka limkhuze njalo ukuthi hayi mntanethu wasithembisa lokhu.
Uthi ukhangelele ukuguqula izinto ezimbalwa ethi kumele ukhansili aguqule indlela asebenza ngayo ethi i-devolution kumele yenziwe njalo abantu bahlonitshwe.
Sile vungu RDC eyi-local authority yethu ngithi mina imisebenzi yevungu kumele ukuthi isebenzise lokho esikuthi i-bottom up approach. I-devolution kayiqalisele phansi at grassroots level kuma-communities. Ama-resources esilawo njengesigaba kalawulwe yithi. Nginika umzekeliso kule chebechebe elowagwela. Sibona sokubiza incwadi sezivela ekhansilini ukuthi kuthiwa khona abantu bazothwala ichebechebe seziqhutshelwa sobhuku kuphela. Kodwa kasiboni flawubheki. Nankwe ngutshona ukuthi akulokokwenza la ma-resources asezigabeni zethu akube yithi thina abantu esiwalawulayo. abathungameli bethu osebhule ezinduna kube yiwo abanika izimvumo abantu ukuthi khona xa kuyitshebetshebe ngayizathwalwa kayithwalwe imvumo ithiwe ngapha ezigabeni zabantu.
Umnumzana Ncube uthi uzananzelela njalo amalungelo abomama ethi kumele omama baphatheke kwezomnotho ngoba beyibo abayisisekelo selizwe. Ngimele iStudio 7 ngikobulawayo, ngingubathabile Masuku.